Nathi sesesaba sokufuze ikhathesi ungasisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala engxenye lami ngingaphela sengiseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu wonke umuntu sesesaba okwakhathesi asakwazi ukuthi lathi singabhala ezinye indaba bengehluleka ukuzithanda engxenye lathi bazagcina sebesibopha intatheli indaba zonke sezikwazi lokho. Njalo sibonani yinto ade beyifuna ukuhlalisa uBlessed Mhlanga ejele kumbe entolongweni for 2 weeks more. Thina sesibona ngani kutshengisa ukuthi uhulumende kulento ayifunayo ufuna ukwethusela intatheli zindaba. Njalo yikho sokusenzakala okuzahlupha phambili ngoba uZulu uzagcina engasatholi indaba eziyizo thina sesesaba ukuzibhala.
Nxa sesikhangela indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo intatheli zindaba, ungathi wehlukile yini kulokamgabe?
Uhulumende kaMnangagwa wathi engena yena wathi usetshintshile izinto. Samnika lathi thuba lokutshengisa ukuthi usetshintshile izinto. Kodwa esesikubona lokhu yikuthi sesiphindela emuva sokufanana umbuso ka-Emerson Mnangagwa lombuso ka-Robert Mugabe sokungani sokufanana nxa intatheli zindaba seziyabotshwa zibotshelwa umsebenzi wazo. Nxa kule cala elayenziwayo kumbe nxa kulo muntu awonayo abajezise indaba le ngendlela uBlessed Mhlanga is not a criminal, ngasoze abulale muntu, ngasoze abaleke, abamkhiphe bebembiza alright beze beqedelane nendaba zakhona bengabophi uBlessed Mhlanga kuphela ngoba uBlessed Mhlanga yena wayebuza wakulo muntu owayephendula owayephendula wakhona unga abambophe phela sikuwona ngoba thina sonke siyazi ukuthi akulacala